ukubhalisela ukuvota kuqhubekela phambili elizweni lonke, kodwa indawo ezilokhe zibhalisa abantu sezilutshwana. Idolobho lakoBulawayo selibhalise abantu abazinkulungwane ezintathu lengxenye ensukwini eziyisithupha ezedluleyo. Ihlandla lokugcina leli balibiza ngokuthi mop-up exercise, njalo likhangele kakhulu indawo ezilabantu abathole incwadi zokuzalwa kanye lezithupha ngemva kwamahlandla okubhalisa akuqala. U-District Elections Officer wenhlanganiso ebona ngezokhetho eYezek, uNkosikazi Sithembiso Khuphe, uthe bayajabula kakhulu ngoba inani labantu ababhalisayo kuhlandla leli ngabasakhulayo kanye lalabo abazalelwa eZimbabwe, kodwa belabazali abazalelwa kwamanye amazwe abababiza ngokuthi ngama-aliens.
Siyenza i-PVR mop-up exercise. Injongo yayo yikuthi siregister abantu abasalayo ngesikhathi sisenza iblitz. Siregista sikhangela kakhulu lama-aliens ukwaba lomthetho ukuthi baregistre. Kakhulu siyakhangela futhi lalapho kwahamba khona abe-RG Registrar General's Office, lapho abanika khona izithupha. So sesibuyela khona yikho sibiza mop-up exercise. Okusijabulisa kakhulu ukuthi kuma-queues ethu sithola ama-youth, kuma-queues ethu siyawathola ama-aliens. Esikuqonqosela ngama-aliens ukuthi nxa besiza bezoregister, uyabuya lesithupha sakhe, abuye le-birth certificate ende. I-birth certificate yakhe siyifunela ukuthi sibone ukuthi abazali bakhe, omunye wabo kumele abe ngumZimbabwean.
Inhlanganiso ezimeleyo e-Victory seyanqoba ikhuthaza uZulu ukubhalisela ukuvota ngenkondlo lezingoma. Umqondisi we-Victory uMnumzana Desire Moyo uthi imfundiso yabo iyakhuthaza abantu ukuthi bayevota njalo bayenelisa ukuhuga abantu ukuthi babhalise.
Uhlelo lolu luqhuba thina-ke ngokusebenzisa ama-arts kakhulu ezemidlalo ezigoqela-ke ukulingisa singathi khona i-drama, ukuhlabelela i-music kanye lokugida ukuthiwa khona ngumdanso, imidanso ethiyeneyo yesintu kodwa ele ehamba kanye le nkondlo zokuhlabelela okugxile kuleyo mfundiso esabe siyiphethe lesi sikhathi. Sinanzelele ukubana khona ukusetshenziswa kwama-arts okwindlela yokufundisa lokuhambisulwazi ebantwini lokubakhuthaza ukubana bayivota. Ama-arts-ke ayingxenye yoluntu njalo asuka abe umgogodla wabantu kanye lo mthambo wesintu, lapho esithola khona ukubana siyenelisa ukudonsa, sifoqe njalo sithele ulukuluku lentshukuntshuku uZulu ukubana hayi mbukelo omhle, aphatheka lawe uthathe inyathelo kulolu daba osegudwini.
Isakhamuzi sakoBulawayo uNkosikazi Sipho Senkosi Hlalo uthi selungele ukuvota njalo sewabhalisa.
Ukungezelelwa kwamalanga okuvota siyakujabulela kakhulu ngoba iningi belingakayi ukuyarejista, kodwa kusuka kube nzima khathesi ngokuthi ama-registration centers angkhona asemalutshwane njalo asetholakala khatshana.
KoBulawayo sekubhalise abantu abangaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amabili, inani elingaphansi kwalelo elikhangelelwe ukubhalisela ukuvota. Ukubhalisela ukuvota kuzaqhubekela phambili ngemva kukamhlaka 8 Nhlolanja kuze kuyemiswa ngemva kokubhalisa kwamagama kwalabo abazancintisa kukhetho. Ababhalisela ukuvota kuyabe sokumele bahambe bayebhalisa emahofisini aweZEC. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingobathabile Masuku.